sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
bekulama hearings la kade sikhuluma ngawo, and they made a determination in terms of guilt to get it. So the penalty that uXoshe Msebenzi.
Uhulumente uXoshe Msebenzi odokotela abangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebele nyanga ezimbili bekhalala umsebenzi.
Bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakazi balichwayisisa balihlaziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe belento ebalomkhantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe.
Isiphathamandla sikahulumente uMnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabekhomishini yeSAC sasamisangwa phambi komthethandaba namhlanje, njalo kubikwa kulokhu engezelelwa amacala awetheswayo. Nanxa inkampani yamandla kagesi ezesa izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela ugesi, iningi lilokhu likhonona ngokuthi akabayizwisisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namhla uxotshe umsebenzi odokotela abangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, uMnumzana Paulina Sikhosana, uthi abanye odokotela abedlula amakhulu amathathu khona bezabizwa bathonisiswe ngecala lokukhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. UMnumzana Sikhosana uthi labo abangatholakanga belecala ukuthi bengatholakala belecala bazaxotshwa. Odokotela asebexotshiwe laba bayala ukuyamukela ukuya kuma edale elalithetha amacala abo. Abathathu kuphela abahambileyo basindile. Asizweni ke uMnumzana Sikhosana echasisa okuningi kwingxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bekulama hearings la kade sikhuluma ngawo, and they made a determination in terms of guilt verdict. So the penalty that uXoshe Msebenzi.
Phakathi kwabo dokotela bonke abakhalale umsebenzi, kungani lixotshe bonabo kuphela?
Hayi, ama hearings they are in phases. These were the first 8 that were scheduled, were served with the charge letters, and their hearings have been completed up to the stage of determination. We are continuing to serve abanye odokotela because asingeke sikwenze konke ngelanga lilodwa.
Laba selibathonisisile bebengu 8 laxotsha abangu 77. Sokuyikuxotsha odokotela bonke phela lokhu babusikhosana.
Bexotshwa bonke njani? Abanye bakhona ezibhedlela phela.
Kodwa abaningi bakhalale umsebenzi.
I-ministry currently kulabodokotela abangu 1,601 establishment. And abebe strike they are about 457.
Ukuthonisiswa kwabanye kwezinye indawo sikhangelela ukuthi kwenziwe nini?
Okwenzakalayo ukuthi bayanikwa siyathumeza incwadi ezama-charges, then siyabapha amalanga amathathu ukuba bazivale incwadi lezo, and then uma belokuphikisana lalokho okuthiwoyo banikwa isikhathi sokutsho njalo. Yikho kungani kuthatha isikhathi. So abanye baphiwe izincwadi zabo ezama-charges namhla, abanye baphiwe izolo, kutho ukuthi after 3 days that will be ngolwesine. So kuba njalo, so singeke sibe we don't have enough ama-prosecutors to ukuthi bazwe amacala khona in 1 day. So kufail.
Abanye odokotela lizabathatha ngapho ukuze bathathe izikhundla zalaba eselibaxotshile.
U-Secretary for Health, lama principal directors awo, sithe babona ukuthi ba-develop what we call a business continuation plan to the extent that is possible. Ngoba amanye odokotela bezengabuyi for 2 months, which means abafuni umsebenzi be. Kuyafana lokuthi abakho umsebenzi. So kuthi uma zexotshwa kuyasala kunjengokuba bengekho kathesi.
Lo ngumnumzana Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma labo dokotela asebexotshiwe umsebenzi. Umphathi ntambo kahulumende osebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabe Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, imethesa icala lenkohlakalo okhangelelwe kumiswa phambi komthethwandaba kusasa amacala awetheswayo esengezelelwe. Umnumzana Gumbo ubikwa isiwe emthethwandaba okwesikhatshana lanxa engamiswanga phambi kwawo, wasebuyela njalo ezandleni zeZAC eqhubeke imbuzisisa ngamacala awethwesayo. Igqwetha likamnumzana Gumbo, umnumzana Selby Hwacha, ubikwa isithi getheswanga icala ngokusemthethweni njalo amapholisa asadingisisa ngokwenzakala kungatsha ayezikhokhela engu-transport minister, kodwa uthi okuningi kwenzakala engakabi ngumphathintambo walolu gatsha. Umgcini sihlalo weZakhe unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iStudio 7 izolo ukuthi amacala etheswa umnumzana Gumbo agoqela ukuchaphazeka kwemali kunhlelo zenkampani yendizamtshina iZimbabwe Airways, lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani yeCMA esasetheswa icala. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Okokuqala, yinto esingazake siyenze eZimbabwe ukuthi umuntu ayikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshelwe ubugwelegwele lokukhwabanisa. Siyakhumbula kwaba lezikandali zabantu abatshontsha izimoto zeWillowvale, kwaba lezikandali zamafutha ezabochikore, kwaba lezikandali zabokangaye ezomumbu. So asikakwazi ukuthi amacala obugwelegwele obungilimbane siwaphatha kanjani. Kangiboni ukuthi kulokudlala thize, kodwa ngibona kulobugcamu. Njalo futhi kangibasoli kangako ngoba yinto esiyenzayo leyi kasikaze siyenze ukubopha kuthonisiswe abantu abalezikhundla ezingako. So mbona nje ubugcamu bokuthi bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakazi balichwayisisa balihlaziya, ukuze bathi nxa bembopha bembophe belento ebalomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe kulento elomkantsho. Sebembophilele umuntu, sebezithola sekumele ukuthi babuyele kuhle bayechwayisisa. Sibonile futhi bekwenza kuphelekezela Mphoko, bembopha bathisesimbophile basebedisithola ukuthi icala lakhe nxa sebesiye emthethwandaba kasoze banelise ukuthi bambambe okwamacini. Ngabe mhlawumbe kubotshwa thina abantu makhaza, ngabe siyatsho ukuthi hayi thina sebesiyabotshwa nje sijikele ejele, kungabe intozo, kungabe icalazalocala, kungabe indaba zalutho. Kodwa-ke akukaze kwenzakala, ambona ukuthi bangadlala njengomuntu omkhulu onjengesiphathamandla sikahulumende.
Singabona ezinye zeziphathamandla zikahulumende lezi okugoqelana umnumzana Gumbo begwetshwa ngempela, kumbe kuyabe lokhu kucwayisiswa kungapheliyo?
Lapho yikho sizabona khona. Kodwa ngicabanga mina ngombono wami ukuthi angithembi ukuthi bahlala bahlayaza ngabantu ngelizwe leZimbabwe, ngoba uMnangagwa ulo ungaphansi kwepressure enkulu kakhulu ekuthi abonakale sengazani uyaqeda indaba yobugwelegwele lokukhwabanisa lobungilimbane. So ngicabanga ukuthi engxenye mhlawumbe angabe eqinisile. Okunye futhi esingenzeka ukuthi umthetho ekade isetshenziswa ibivele ixegisa kakhulu. So imithetho leyo sihambe yalungiswa yabotshwa botshwa izipamabhawudo lapha laphana. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kubazanelisa ukuthi bagwetshe, asazi kusiya ngokwe ngesikhathi.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa inkampani yamandla kagesi ezesa izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela amandla kagesi nengi lilokhu likhonona ngokuqonga kwalinhlawulo njalo lisithi kalizwisisi osokubangela ukuthi abanengi bakhethe ukusebenzisa inkuni lezinye indlela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikampani yamandla kagetsi eyezesa ithi isilendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecitshiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona sibili ukuthi aseqanise kakhulu asathengeki bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba masibasitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi nxa usiyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki vele yisystem bani nale abayifakileyo ngenxa yokuthi nxa ungathenga $200 last inyanga yonke siyathenga sibe sithi sebehlisa ama-units vela kuqondakala ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakobulawayo uthi ingcazelo yezesa kayizwisiseki.
Amagetsi kathesi asathengeki sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kathesi esiyithenga nge-$50 of which yona le ama-units wona awukuqedi iviki engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakala engabonakali kunjalo imali azikho. So angazi ukuthi abantu bezisa bathi senze njani ngento nale ngoba la ngapha amagasi adura inkuni asathengeki vese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo sigcizelela kulokhu.
Indaba yamagetsi leyo ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani khathesi iprice yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxamele uthenge sila amagetsi akulasta inyanga yonke ufanele uthenge vele almost nge-half ye salary yakho yonke ususithi uzathenga nganto khokunye so iprice yakhona thesi isikhwele kakhulu njalo lamanye ama-alternative source awegasi ukhanyele lenkuni lakho vele akuthengeki so asisakwazi vele ukuthi thina senze njani lala angazi ukuthi mbuzadinga ama-solar lights ama-prizes akhona abefakwe ne-US dollar imali esingayiholiyo kunzima kakhulu kithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalindlela esisetshenziswa yizesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama-prizes amagetsi $50 yakho yathiwa khona nxa ungaphasi uwathenga mhla ka-1 but uyathola kuyi-79 units lapho into siyathi sitshelwa siya singahambelani. Ingabe siyacela ukuthi thina basi ifoni sisile ukuthi uthenge amagetsi ngekho cash asathengeki seqalela ku-$50 khonapho wena efoni le-$50 yakho niyakwazi ukuthi wena ungabi la khonapho isikhathi sakhona ukuthi uyethenga amagetsi kumbe yabukatshana ngoba ekuphelele busuku ngoba amagetsi akho nasela sikhathi sokuthi ahamba sikhathwana abuya sikhathwana so lathi khonapho sicela ukuthi lisibonise ukuthi ingani imtengo yakhona iyehla kancane sikwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukaniswe yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela ukuqala kohlelo lokukhipha umuyi umnumzana Robert Mkabe embusweni okwenzakale kulinyanga ngo-2017. Elali kukhangelele njengabasakhulayo ekugenqulweni kukaMkabe sokwafezeka na? Isikhona yini imisebenzi elayithenjiswayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. asidibaneni kuhlelo The Connection ngo 8 o'clock. Lilami untungamile Nkomo.
Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho lomanyano wabemelika ele Somalia ele US Africa Command AFRICOM, uGeneral Stephen Townsend wele Melika, ubika ukuba impi yokulwisana labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda, Al-Shabaab, ISIS labanye iyaphumelela kakhulu emhlubulweni wase-Horn of Africa. Ngobhubhe abantwana abayisithupha labesifazana abathathu abayisizalwane zeMelika ngemva kokuhlaselwa kwemoto abakade behamba ngayo ngazo kwele Mexico. Ababuleweyo babikwa bengabemuli yako-Lebaron eyasungula inkonzo yama-Mormons esigabeni esemngceleni lalelo lizwe.
Amanye amakhansili lezinye ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna ukubhadalwa imisebenzi yazo ngedola leMelika lona lingasavunyelwa ukusetshenziswa phansi komthetho wasungulwa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Uhulumende uthi uzethula imali entsha isilinganiso se-$2 le-$5 ngeviki ezayo ngesikhathi abanye osomabhizimusi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Abanye bathi imbiko kasibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Manguja eyokuthi kule mali entsha ezethulwa iphikisana lekamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi akula mali entsha ezayo. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi abantu abazwisisi okwenzakalayo lapha.
Kanti nxa abantu besithi kuyaphikiswana angizwisisi ukuthi abantu bathini bathoni ngoba uGovernor yena uqala wayethe khona uzaletha imali yensimbi ama-coins ama-$2. Okwakhathesi nje usegcizelele nje ukuthi loba nxa ikhona izimbi zikhona amaphepha abekhona ayi-$2 layi-$5.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvumela uZulu asebenzise idola leMelika ekuthengeni impahla kumbe ukuhlawula izikwelede kutshengisa ukwehluleka kukahulumende osevuma ukuthi inhlelo zakhe ziyizeleze. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi akulamthetho olandelwa nguhulumende na ngokwakhe.
Uhulumende umthetho wawubeka wa-announce kuphela ukuthi sokulomthetho, kodwa esikunanzelelayo lapha thina eZimbabwe ukuthi labo bawubeka nje kodwa ukuthi bawubekile kodwa kabawulandeli. Ungakhangela kulabangani bethu abarenta izindlu kumbe ama-business ama-ministers babhadalisa ngama-US dollars.
Umhlanga uqhubekele phambili esithi esinye isizathu esabangela ukusetshenziswa kwedola leMelika yikuthi uhulumende wayesesehluleka ukubhadala iholo lezisebenzi zakhe ngemali yonale.
Kodwa okuvele kwahlupha ukuthi singasebenzisi i-USA, i-government ingafuni ukubhadala izisebenzi zayo ngama-USA, kodwa bekwazi ukuthi hayi impilo yethu vele sokukhulunywa ngama-USA. Lapha bazama nje ukuvika nje ngomunwe ukuthi bethi hayi asifuni umuntu osebenzisa ama-USA esenzela ukuthi izisebenzi ama-civil servant labodokotela labogqweta bengatshaji ngama-USA, kodwa bona vele baqhubeka betshaja ngama-USA. Ungakhangela noma ifuel bayikhweza nsuku zonke belandele ukuthi namhla i-USA ithi malini.
Edolobheni le-Victoria Falls okwande abantu abavela kwamanye amazwe izisebenzi zihola ngedola leMelika, kodwa isakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume uthi kuneningi
ekhampaniza athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar, kodwa kunama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yona le evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukhwanisi ukuwithdraw imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakhwanisi ukuthi siyifinyelele siyi-withdraw kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali yonaleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. ungajulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe nerate yabe ikhona ngalelo langa.
Umambume uthi zikhona izitolo ezilokhu zisemukela idola leMelika edolobheni leli.
Kulama companies athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar. Kodwa kulama conditions angekho favorable afakwe ku-permission yona le evela ku-RBZ. Ama conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdraw imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi siyabe singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyiwithdrawe kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali yonaleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe nerate yabe ikhona ngalelo langa.
Ezinye ingcwethi ezigcumula ezomnotho zithi okungaphathisa ilizwe ukuthi lisebenzise irandi lakwele South Africa.
Sibonge uChris Kande obesethulela esiphathelane lomnotho welizwe. Ubunzima obudalwa ngumnotho welizwe ongamanga kuhle sokuchiya uzulu engaselathemba lokuba engathuthukisa njani impilo lanxa ukhulumende sithi abantu bebekezele umomo uzalunga. Intathelezi indaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi abaningi elizweni bathi babhekana lobunzima obudalwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe kubangelwa yikuqonga kwentengo yamafutha ezimota, ukusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola kwele Melika. Umnumzana Albert Mazula, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust, uthi izakhamuzi ziphila nzima ngalo momo njalo abaningi bengakhangeleli ibhonasi lonyaka.
Abantu sisuka silahleke ukuthi kanti into thiwa ibhonasi kuyini, ngoba ibhonasi leyana inikwa abantu ikhampani iyabe yenze iprofit. Ibonga abantu ukuthi senze iprofit, sisebenze kuhle, yikho ke isibongo sethu yilesi. Akula inkampani noma iorganization eyaba leprofit. Njalo singakhangela ibonus yangkhona vele sithi yona isalary vele kayaneli ukuthi uthi bangaze bayinikwe ayizukunceda. Njalo enye into mele siyikhangele ukuthi nge-tax esilayo lapha ibhonasi itekswa okwedlula i-ordinary salary yomuntu, yona ivele ingakwani isalary yangkhona.
UMazula uthi okukhama amabhizimusi kakhulu ludaba lwamafutha ezimota okugcina kusenza intengo yempahla yonke iqonge kuleli.
Ngabe kuthiwa khona kule research engenziwa ukuthi mali enganani eyalahlekayo imota zimi zingasebenzi zimelele ukuthela ipetrol, sizabona ukuthi kwesinye isikhathi singakhuluma ngezigidi zamadola ezalahlekayo ngemota kuphela zimi elayinini.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Africa Book Development Organization ekumsebenzi wokusekela ezemfundo ogoqela ukwakhiwa kwezikolo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe, uNkosazana Sibongile Geja, uthi umumo womnotho usuphazamisa imisebenzi yabo eminingi.
Ama-projects ethu asilela kakhulu ngakhonoko ngoba sizathatha isikhathi eside sinike ku-QFUL ukwenzela ukuthi isikhathi sokuthi sibe sisebenza siyabe siphela naso. Ngoba kuye kumele siphume siye emaphandleni lapho esisebenzela khona, kumele sihambe sile fuel eningi ezasikwanisele ukuthi sikwanise ukuya khona ngalelo kuphenduka.
Ingxathi kwezomnotho zithi ukwethula kwemali entsha noma kuyinto enhle enganikeza uzulu ithuba lokuba abambe imali ezandleni akuphathisi ukuvuselelwa komnotho kangako, ngoba uhulumende esiba nendleko enkulu kulomsebenzi kulokuthi nga udinde imali eziphezulu ezifana $10 note, $20 note, $50 note. Iningi labantu baveza ukuba ithemba ngokwalo ukuba bengaba lempilo yokuhlaliseka sibili eZimbabwe abaselalo, ngoba ilizwe selilesikhathi eside lingalungiseseki. Abenhlanganiso yeMine Workers Union of Zimbabwe bathi lokhe belwela ukuthi izisebenzi zithole amabhonasi lonyaka, kodwa kukhanya ithemba lingekho sibili. Bethi lalimali entsha esilethwa ke elizweni engelalabizo ababoni iphathisa ngalutho. Uhulumende yena uthi imali entsha le izaphathisa ekuthini uZulu athole imali angayisebenzisa, njalo kwenze ukuba le ntengo yempahla ezitolo yehle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zamukele ngenjabulo umbiko kamphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mosaledi wokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa kumele bavunyelwe ukufunda kungakhathalekile ukuthi balencwadi zokuba selizweni lelo ngokusemthethweni kumbe hashi. UBenedictine Hlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi inkulumo kamnumzana Mosaledi isebethulele umthwalo omkhulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi ezikolo zikahulumende kuhlawulwa imali ephansi kakhulu.
Ibisiphatha kabi le nto kakhulu thina singabantu baseZimbabwe esizihluphekela esingakhona ukuthi sibhadale i-school fees, ngoba imali yaseZimbabwe siyazi namhlanje ile kusasa ile kuyasehlula ukuthi ngapha sithumele ukudla, siyathenga zonke izinto from amabhuku ngama-ballpen. So ma ngaba ukuthi isiphakamiso sakhe sisivumele ukuthi abantwana bafunde, siyajabula kakhulu ngoba lathi kuzasivumela umthwalo osinda semagama, ngoba singathi singagcina siku.
Enkulumeni yakhe ayiqhubela bezindaba ngenyanga ephelileyo, umnumzana Mosaledi uthe wonke umntwana kufanele abe sesikolweni kungakhathalekile ukuthi uzalwa kwele South Africa loba kwelinye ilizwe. Umzwaledi uthi ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana bakwamanye amazwe abangela ncwadi zokufunda bayenqatshelwa ukufunda ezikolweni zikahulumende, uye wathintana logatsha lwezemfundo kuleli. Uthola ukuthi abenza lokhu bathi besaba ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lungabathola belabantwana abala ncwadi luzabethesa umlando. Kodwa kumtswaledi uthi iziphathamandla zakhe ziya esikolo kuphela nxa kunamacala adaliweyo, hathi ukuyabheka ukuthi abafundi bakwamanye amazwe banamaphepha kumbe hatshi. Uthi ngensuku zalamhlanje kuyingozi kakhulu ukuba lo mntwana ongafundanga, ngakho akekho le mvumo yokube nqabela ukufunda. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Alphonse Magwegwe uthi lezi zindaba ezimnandi.
Interim kumele abantwana balungisele izincwadi, ngoba baningi abantwana sibazalelwe la bangama-South African citizen mawulandela i-universal law. So uhulumende umethi abafunde ba-right bafunde, but kumele abheke ukuthi ma esiyafika 18 years omntwana bamenzela amaphepha. Noma ezalwa ngumzali wangaphandle oli foreign, kumele benzele amaphepha, babhale imatriki, bazikhethele bona ukuthi bafuna ukuba ngabalikilisa.
Iningi labantwana beZimbabwe abakwele South Africa abanazo incwadi zokufunda ngenxa yokuthi iningi labazali babo labo abanazo. Lokhu bekusenza ukuthi bengemukelwa ezikolo zikahulumende, okuyizo esihlawulisa imali yesikolo ephansi. Ngenxa yalokhu iningi labantwana laba bafunda ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Ezinye zalezi zikolo kugcina kutholakala nokuthi zisebenza ngokungekho emthethweni. Melesito 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Uhulumende uxotshe umsebenzi wodokotela abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umphathintambo kahulumende usebenza ofisini kamongameli mnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo yi-ZAC ukhangele lokumiswa imithethwandaba amacala akhe esengezelelwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.